siyazi ukuthi udubo olukhulu kakhulu kwele Zimbabwe kathesi ludubo lwamadola olwemali ukuthi ayitholakali. Le yindlela uhulumende weBritain ayitholileyo engani ecatshileyo kodwa ingacatshanga eyokuthi angenise amadola kwele Zimbabwe. Okho kuzayenza ukuthi njengoba luludubo olukhangelwa ngabantu abaningi, singathi sesifika esikhathini sokhetho imali zitholakala lasemabhenki, uhulumende lowo ulakho ukuthathi ikwenza kwakhe. Sesenza kuhle indaba zomkhonomi into esifanalazini ezokuthi asazi ukuthi hhayi akusikho into ekhona nje isikwelede sifakwa phezu kukazulu weZimbabwe lesi esiakhanyeke ukuthi singaphumelela njani, ngoba vele imali kayinikwa amabhizinisi azimele yodwa nxa kuyikuthi ilizwe umumo wezombuso okawumanga kuhle ngoba imali engaswelakala. Uhulumende weBrithani uyakwazi impela mpela ukuthi lanxa amankampani lawa azaphiwa leyo mali sithi kumbe ngaseduze kakhulu labo president Mnangagwa angayidlalisa leyo mali, imali leyo izabuya ithini? Izabuya icelwe kuhulumende weZimbabwe ngesikhathi esizayo ngendlela yokuthi ngaphi isuke kuhulumende. Uhulumende lwasuzayenze nje ayiphomise ayiqondise kwamankampani uzayiqondisa ngohulumende. Ngiyazi ukuthi lolu ludubo lwabantu beZimbabwe ayisilo dubo lukahulumende weBritain.
NgesiNgisi singathi sizabona uhulumende kaMnangagwa esebenzisa imali le njengepropaganda coup, seziqhenya setshela abantu ukuthi nguye oyilethileyo limali lanxa ingaye esikhwameni sakhe.
Ye, mpela njalo thi ikakhulu impumela yakho ikhona phe ukuthini, nxa kungeniswe i-100 million kumkhonomi weZimbabwe amabhanga yikho buye ngamabhanga ngale ndlela efana lesana thathatha asazayenelisa manje ukunika abantu izimali nxa bezothatha izimali zabo ebhenki, ngoba abantu beZimbabwe bethule nzima ngalolo dawa lezimali nxa lolo lungane luyekethisa kancane. Uhulumende sukathi hayi phela mina ibe sengilungisele lolu dabo olukhulu, ngoba lolu dabo olincane lwemali ungathola umuntu okunika imali yama-US dollar ngaphandle luyalungiseka uvuka kukusasa. Yiyo le nto engitshoyo ukuthi uhulumende okhona uzayisebenzisa kala lo bengakhulumanga izakhanye ngani into yangikhona iyenziwe nguhulumende. Uhulumende kutho ukuthi usephathe kuhle intambo zaphezulu lezomkhonomi, kanti hayi akutshengisi lutho, akusuke kutshengise lutho. Konke lokho kuzenza nje ukuthi uhulumende weBritain ancedise uPresident Mnangagwa ukuthi aphumelele kukhetho.